VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu.
Thina sesinominate president. Yena at the actor khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months. Ngokuthi thina sifuna ukuwin election.
Idale elimqoka ele National Council ye MDCT selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla kwenyanga ezilithumi lambili kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai, kodwa abanye bayakuphikisa lokhu besithi kakhethwanga okusemthethweni.
President Nelson lo hulumende wakhe sebecabanga ekhonoko ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero mbone ngani baphambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenza kuzanu PF.
Uhulumende uthi uzaphathisa imuli kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngakho konke okudingakalayo ukumngcwaba, kodwa kasoze aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Zonke nezindaba lezinye ziyalandela. Idale elimqoka lebandla le-MDCT ele National Council selikhethe omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa ukuba nguye osaphethe isikhundla okwenyanga ezilithumi lambili kusalindelwe ukuba kuyiwe kumhlangano omkhulu we-Congress ekupheleni komnyaka kulandela ukubhubha kukamongameli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai izolo e-South Africa. Kodwa unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora uyakuphikisa lokho esithi akwenzwanga ngemfanelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuyizililo ngesikhathi abalandeli bebandla le-MDCT beze esigodlweni sabo se-Harvest House. Phambilini kombuthano lo, inkokheli ye-National Council yenze umhlangano obuvele umele ube khona lamhla ukulungisisa inkulumo lokuxokozela okusebandleni. Lo mhlangano ubikwa ungenwe ngamalunga alikhulu lamachumi ayisifica munwemunye 190, lona leli dale lilamalunga angamakhulu amabili alechumi lanhlanu 215. Intatheli zindaba bese zimiswe okwesikhathi eside ngesikhathi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komiti ezokwethula impumela yalo mhlangano wathi bakubone kufanele bakhethe uChamisa ukubamba isikhundla sikamongameli.
We have also resolved that to manage communication during this period of our times we shall communicate through the office of the president.
UChamisa wemukele leli nyathelo elithethwe ngamalunga e-National Council ethi ngoba kumqoka ukuba ibandla liqhubekele phambili lisebenza kufezeke okwakufiswa ngumuyi kungela kuphambuka kuziqondiso zebandla.
There is never an opportune moment to deal with the crisis. We are in a crisis. There must be leadership in the cockpit and there has to be an acting president.
Omunye wale nkokheli kungusenator Lillian Timvias osebenza esezishabane enkabazwe otshelela umsakazo ukuba leli nyathelo elithethweyo lokukhetha uChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli kuzoqeda ukuxokozela obekukhona ebandleni.
Yena at the actor khathesi Honorable Nelson Chamisa nguye sesifuna ukuthi according to the constitution act for 12 months ukuthi ebe nguye upresident wethu khathesi act 12 months until the next election.
Umsekeli kasomlomo ehlangothini labasakhulayo umnumzana Vusumuzimoyo ulandisa ngokuthi kungani besithi umuyi uTsvangirai eliqhawe lelizwe.
kumzabalazo wonke sibe lawo njenge Democratic Party nguye obelokho esikhokhela iminyaka sizibe ngu 18
lanxa abanye besithi ukukhetha kwaChamisa kuzaletha ukubambana ebandleni leli okwenzakalayo akutshengisi lokhu ngoba ababangisa uChamisa lesi sikhundla uNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Elias Mzuri bebengekho emhlanganweni owenziweyo uKhuphe na bekuthiwa usendleleni ukuza eHarare kuthi uMzuri yena kazange vele alugxobe. Mele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mavis, kodwa unobhala jikelele webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi umnumzana Chamisa kakhethwanga okusemthethweni. Ngalokho uMonzora uthi isisekelo sombuso webandla sikubeka sovala ukuthi kumele kwenziwe umhlangano weCongress yesiphangiphangi kukhethwe ozakhokhela leli bandla. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lamhla ukhalele imuli kamnumzana Morgan Tsvangirai kanye labasekeli beMDCT esithi uhulumende uzaphathisa ngendingeko zokumngcwaba umnumzana Tsvangirai. Umnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu olesibindi osebenze gadalala njalo kumzabalazo wokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ngalokho uthe ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe kungeladlakela njengendlela yokuhlonipha umuyi uTsvangirai. Lanxa abantu abaningi bebesithi uTsvangirai kumele ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMnangagwa uthi lokho akusoze kwenzakale. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi uPresident Ramaphosa nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani baphambanisa kodwa kumangalisi lokhu ngoba phela ingihlala yenzaka uZanu PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu beZanu kuphela abantu abalobungane labo ibaba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu weZanu e-Heroes Acre obekade sazakala ngokutshaya abantu khonokho. Mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele kabathanda ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko abazange babe ngama-ovet bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungela dlakela. Ngalokho uMnangagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe uPresident uMnangagwa ngendlela yokuthi inhlaka yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye owayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika President uMnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwelebhilitane. Silokhu sikudaba olufanayo umuyi uTsvangirai ube uchazwe ngabaningi okugoqela lemuli yakhe njengeqhawe elenza umsebenzi omkhulu kakhulu okulwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume nomfo wabo umnumzana Collins Tsvangirai yena othi ulwe kwaze kwaba sekufeni kwakhe.
Indaba zemfa yalowo obengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ilethe usizi kwabaningi yabachiya inhliziyo zidabukile. Umnumzana Tsvangirai ubhubhele kwesinye isibhedlela eJohannesburg izolo ngemva kokugula isikhathi eside ngomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu. Ngesikhathi iStudio 7 sithekelela endlini yomunye wamadodana kamnumzana Tsvangirai lapho imule ebuthene khona eRandberg eJohannesburg, umumo uzwisa ubuhlungu kugcwele usizi lokuhlulukelwa. Umna wakhe kamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Collins Tsvangirai, uthe umuyi kalwisanga kuphela umbuso oncindezelo, kodwa ulwenzima lomkhuhlane wemvukuzane ogcine usumthethe. Isizalwane seZimbabwe esaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, umnumzana Dewa Mavinga, uthi umuyi uzasale ekhunjulwa kakhulu ngokungafuni ngitsho umuntu ohlukumeza amalungelo abanye.
IZimbabwe yonke iyakhala silahlekelwe ngobaba uTsvangirai, ube umuntu othanda abantu, ulwela amalungelo abantu beZimbabwe, umuntu ule courage kakhulu. So siyakhala ngefa kaTsvangirai. Tsvangirai we ilikawe la makawe.
Osebenza njengomeli we-MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi umnumzana Tsvangirai uyidlalile eyakhe indima sekusalele abaphilayo.
Sidumele kakhulu ngokuhamba kwenkokheli yethu uMorgan Tsvangirai. Siyamkhumbula uTsvangirai la akhona, nathi esisele muva sizosala sibambane, siphakamise ikakhulukazi abantu baseZimbabwe, sibeke eceleni izinto eziphathelane nokuphakamisa ubuqu bomuntu kuphela eyedwa.
Umnumzana Solomon Chikoero osebenze lomuyi ekubunjweni kwe-MDC ngo-1999 uthi uyilokhu ayikho khona ngenxa kamnumzana Tsvangirai.
Kumina kimi uMorgan ube ungathi nguba wami, ngutitshara wami, ngumento wami, ngu-instructor or icon. Ube engumuntu wokuthi even lingalwa ekuseni emini uzokubiza futhi ethi ayihoza lapha liqalise ukukhuluma ukuthi siyenza kanjani, sihamba kanjani.
Kusasa kuza kwenziwa inkonzo yenduduzo eJohannesburg ukuze abeZimbabwe abakwele South Africa bephiwe ithuba lokudelisa umoya. Ngomgqibelo isidumbu sizathwalelwa ekhaya bese kusiyalungiselelwa umngcwabo ozaqhutywa ngomgqibelo ozayo mhlaka 24. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Iyezi elimnyama limbozile eZimbabwe, abantu abaningi bekhala besithi umnumzana Tsvangirai ubeliqhawe elingathandabuzwayo ngoba ubelwela ukuba kube lokukhululeka kwabantu elizweni laloba uhambo lwakhona bebelulameva ahlabayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansila ka-Ward 25 kobulawayo umnumzana Mzamo Dube uthe njengebandla balahlekelwe kodwa umuyi liqhawe elingabuzwayo njalo bayohlala bemkhumbula.
Obe ngumuntu obe ebambanisa abantu, kathese kugcineni besikhangele khonoko kade siyiphakathi kwakho kubizwa kuthiwa yi-alliance ngezinye izindlela zokubambanisa abantu. So konke lapha silahlekelwe siziMzimba yonke.
Umeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane labanye ukuba umuyi uTsvangirai liqhawe loba nje eZimbabwe kulenkethabe chabi ekugcwaliseni ukuba umuntu liqhawe, ngoba ezikhathini ezedlule isandla sikahulumende sikhanyile ukuba siyakhetha.
Njengomuntu okade esenze zepolitiki uTsvangirai uzaba liqhawe kwabanye abantu ikakhulu ebandleni lakhe lakulabo kuzi-interest kade wapusha.
Isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo inkosi yamandebe vele umnumzana Greta Sibanda ngomunye wabantu abakhale umuyi. Kulabanye asebeqale umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuba agcwalise ukuthi umuyi liqhawe, ngoba wayeyinhloko kahulumende kuhulumende wenkazatho oke waletha ububelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai obengumkhokheli webandla le-MDCT. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 0860465318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lephalamende yakwele South Africa selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumongameli welizwe kulandela ukusuka esihlalweni okwenziwe ngumnumzana Jacob Zuma izolo. Osakhulayo welemelika oleminyaka eyisificamunwemunye odubule abantwana besikolo abalichumi lasikhombisa bafa edolobheni leFlorida ube khangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje. Alokhu sikudaba kwemfaka mnumzana Tswangirai, izakhamizi zeGwanda seziveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukamnumzana Tswangirai, iningi likhuthaza inkokheli zaleli bandla ezilwisanayo ukuthi zibambane ukuze zifeze izifiso zikamuyi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi emaphandleni eGwanda belilokhu lisemnyameni ngokubhubha kwaTswangirai, yena obhubhele kwele South Africa ngolwesithathu njalo liveze ukwethuka ngombiko othi kasekho. Umnumzana Edgar Ncube Simbuku eGwanda njalo ngunobhala jikelela abasakhulayo kubandla le-MDC uthi njengabatsha bebelethemba yokusasa engcono phansi kobukhokheli bukaTswangirai.
Madolonzima njengabontanga sasila amagama okutsho ngoba ilanga lisitshonele, siyakhala kakhulu, sidabukile, silahlekile.
Ugogo Letina Sibanda wensimbi uthi ilizwe leZimbabwe lonke lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaTswangirai.
Ukulahlekelwa kwamama lwa ngathi silahlekile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyamawane njalo kubandla le-MDC uveze ukudana okukhulu esithi uTswangirai ubhubhe ngesikhathi sebekhangelele ukuthi uzanqoba kukhetho bube lentuthuko elizweni.
Sithaluba kumbeni kungaba lomunye ongaphuma kumbe inkosi sinike omunye onjengaye, kungabi lokulwisana lokhu esikubonayo.
Unkosazana Molly Ncube layo osuke emawani uthi badabuke kakhulu ngokuzwa ukuthi uTswangirai sedlulile kulo mhlaba.
Hayi, sizibuhlungu ngokulahlekelwa umkhulu wethu. Sibuhlungu sibili nazonto siyenze ukuthi kube kanjani. Ngosingayafika lapho.
Umnumzana Dingumuzi Mpofu eNtebe yena uthi uTswangirai uthi abantu bemadolonzima njalo kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-MDC lithole enye inkokheli efana laye.
Thina siyibona silahlekelwe kakhulu, sikhangela igephu yakhe ukuthi ingavalwa mbani. Thina siyaswela sibe sesiphuma ukuthembela kuphezulu ukuthi ngxenye ngiyongasikhethela umkhokheli onjengoTswangirai. UTswangirai mina ngilela ngelilodwa engingamkhumbula ngalo lika-2005 lapho angisiza khona ngephakathi kokunzima.
UTswangirai obhubhele kwele South Africa lapho abeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane njalo uthiya ibandla le-MDC limi Zonzo kulokudonselana kubangwa isikhundla sakhe. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMawane eGwanda.
Kanti vele umnumzana Morgan Tswangirai wayengubani? Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 elonda imbali yakhe.
Umnumzana Morgan Richard Tswangirai wathutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTswangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephuthe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisifikamune munye emulini kamnumzana Tsvangirai Chipwe Tsvangirai lonkosikazi Lydia Zwaipa Tsvangirai. Utsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tsvangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wako waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuso kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla le-MDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla le-MDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale lephalamende ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale lephalamende phose angamachumi ayisithupha 57 kwathi-ke eleZANU-PF lathola amachumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTsvangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTsvangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTsvangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasotsha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo wabhubha abedlula ikhulu wathi abanye babaleka emzini yabo. UTsvangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTsvangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo. UTsvangirai watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer wahle wabikela uZulu. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu loMugabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka apho zakuthola isicoco se-Nobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambala lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tsvangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ise-Washington DC, igama lami ngu-Kip Stube.
Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu ayeZimbabwe abalisa ele Highlanders, lele Dynamos kanye lele Capes United asethole usekelo lwemali oluvela kunkampani yabomakhale khukhwini eyeNet One. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu ngalinye lizathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu lamashumi amahlanu 350,000 njalo lesi sivumelwano ngesalo nyaka kuphela. Kodwa isiphathamandla senkampani ye-Net1 uBrian Mthandiro uthe balakho ukuqhubekela phambili besekela lawa maqembu nxa besuthiseka ngalobu budlelwano.
Yebo, sisaqala kodwa singaqhuba kuhle. Kuyabe kungela sizatho esokumisa lolu sekelo njalo sibona ngaso linye lalaba isebenzelana labo ukuba lolu hlelo singaluphatha kuhle luzakhula luqhubekele phambili ilizwe leZimbabwe lize livuke kwathu.
Umgcini sihlalo weqembu la-Islanders uKenneth Mhlophe uveze ukuthi aba ukukhulu ngokuthola lolu sekelo lwemali oluvela kunkampani ye-Net1.
As Highlanders, we are very excited about the sponsorship.
Njengeqembu le-Highlanders siyathokoza kakhulu ngosekelo lolu njalo siluthole ngesikhathi esihle okokuthi sikhangelele ukuba luzaphathisa ekutheni iqembu lethu lidlale kuhle.
Umongameli weqembu leCape United uFarai Jere utshele intatheli izindaba ukuba ukuthola usekelo lwemali kuzavuselela umncintiswano owawukhona kudala phakathi kweqembu lakhe lele-Highlanders kanye lele-Dynamos.
With such a sponsorship, I promise you our football is not going to be the same.
Usekelo lwemali lolu luzaguqula isimo somdlalo wenguqu weZimbabwe ngoba luphiwe amaqembu amathathu ayiwo amakhulu elizweni okutsho ukuba asezaqina okwamagama. Lokhu kuzakwenza abalandeli bebuye ngobuningi ukuzobukela umdlalo wenguqu.
Obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuthula okusemthethweni kosekelo lwemali lolu oluphiwa amaqembu okuyo amakhulu elizweni leZimbabwe ngumphathintambo wezemidlalo uKazembe Kazembe, yena otshayele ihlombe inkampani ye-Net1 ngaleso senzo.
Ngithanda ukubonga isenzo senkampani ye-Net1 ngoba njengoba ngihlala ngisitsho uhulumende eyedwa angikenelise ukuthuthukisa ezemidlalo. Kodwa siyaludinga usekelo oluvela kwabamabhizimusi njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe.
Akusikho kwakuqala ukuba inkampani ye-Net1 ifake imali emdlalweni wenguqu njengoba ike yasebenza leqembu le-Cape United kanye lamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Ikanti eminyakeni edlulileyo kuke kwaba khona inkezo ye-One Wallet Cup ebidlalelwa ngamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Daba isanda kuluthola ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwemihloliso lwezimsek lamhla luxotshe iziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Nandira lomsekeli wakhe umnumzana Maramba phezu kodaba lwemihloliso ye-all level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Abanye abafundi bayabhala iphepha lesikhiwa iphepha 2 sebele mpendulo. Ugatsha lolu luthi solumise njalo umsebenzi umnumzana Thabethe, unkosikazi Machingayitse, umguni Kazende lomzenda okwesikhatshana lusacwayisisa okungahanjiswa kuhle emsebenzini oyenzwa yiZimsec. Ngomaka Oliver Mtukutsi esishayeleke imuli yako Tswangirai sibaduduza ethi yona Rufundi Majongonyetse. Sigqiba ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isidumbu sikamuyi umnumzana Morgan Tswangirai sikhangelelwe ukusuka kwele South Africa kusasa kumbe ngolwesihlanu. ugatsha olubona ngokukhutshwa kwemhloliso lwezimseki lamhla luxotshe ezinye iziphathamandla phezu kodwaba lomhloliso ye-O-Level ekhitshwe ngudlu nyakenye. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.